Izisebenzi kahulumende ezempilakahle zifanele zikhala lomsebenzi. Uzakhumbula ukuthi kasoma volunteer bangabantu abahamba baye esikolo ukuthi bayefunda nzima, bafunda nzima, baphenduka bekhangelela ukuthi bazohola, bathenga izindlu, bathengele abantu babo okubafaneleyo kube lokudla endlini kuyiwe esikolo. Kodwa namhlanje umuntu osebenza kwezempilakahle osebenzela uhulumende kakwazi ukuthenga iyembe, kakwazi ukuthenga igubo, kakwazi ukuthenga ithayi, kala bhulugwe, kala lutho, uquma ngenyawo esiye edolobheni. Naye phenduka njalo abantwana balala bengadlanga, akunzima okunye okumangalisayo. Ngakho ke nxa bengasatoyitoyanga, nxa bengasasukumanga bakhalala umsebenzi, akula muntu ozalungisa. Imali abayizuzayo bazuza sengathi imali yamavolontiya okuthiwa hayi siyakubonga ngemva kokuthi usisize kangaka, kanti bangabantu abawufundelayo umsebenzi njalo bawenza uyingozi, bewenza nsuku zonke, usuku ngosuku, usuku lemini ukusiza leli lizwe. Ukukhalala kwabo umsebenzi kuyinto efaneleyo, kakulungiswe into abakhala ngayo.
Ukukhalala umsebenzi lokhu Ncube kuza ngesikhathi ilizwe libhekane lomkhuhlane we-coronavirus. Ayisikho kufaka uZulu engozini yalomkhuhlane yini lokho?
Ukufaka abantu engozini aso zisebenze ezempilakahle ngumbuso wezano PF. Nxa uqathanisa ingozi ye-coronavirus lombuso wezano PF, i-coronavirus ngumfana kayisilutho. Izano PF kusuka ngo-1980 isibulele inkulungwane lezinkulungwane zabantu ngegugurawundi, ngomramaswina, ngendlala, ngezifo ezalaphekayo kodwa ezingelaphithwayo ngoba kungela mithi, ngabantu abathwele nzima phansi phezulu begcwele umhlaba ke jikelele besiyafela ngaphandle kwelizwe. Abantu babuswa kabi, ayikho into eyingozi empilweni okwedlula umbuso omubi, wedlula i-earthquake, wedlula indlala, wedlula impi, wedlula konke. Abantu beZimbabwe bathwele nzima ngaphansi kwalo mbuso. Ngakho ke abezempilakahle ukusukuma kwabo kuyindlela yokusiza abantu beZimbabwe. Nxa bengabancedisa babasize, sisukume lathi njengamanesi, kusukume kume yonke into ukuze kube lenguquko elizweni. Yikho kuzasiza izimpilo zabantu, hayi ukuthi amanesi ahlale, ahlale lubala, ahlale into engekhoyo, kanti abanye bayadla bayasutha badiliza ilizwe. Okudiliza ilizwe nguhulumende, hayi izisebenzi zezempilakahle.